ukuthi akhulumisane lozinwe eZimbabwe ngohlelo lwakhe Always Citizens Convergence for Change. Aseluqhube kuzigaba eziningi kakhulu, sibonile luqhuba eMashingo, waluqhuba eManikaland eMtare, waluqhuba njalo eMashonaland West eseHurungwe kule viki ephelileyo. Siyazi ukuthi kulale kuyena leviki esikhuluma nje ukuphuma khona eRotito.
Kungaba lomthelela onjani lokho kukhetho oluzayo kulabasekeli abatsha, njalo bakhuthazwa yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Sikukhangelisisa sikhangela inani labantu ababuyayo abahlangana lopresident Jamisa, njalo abantu abamlandelayo, besithi bacela ukuthi bakhulumisane laye nxa behlele ukumbona. Kukhanya kumgceke ukuthi uhlelo lukapresident Jamisa luletha abantu abatsha akade bengekho kubandla, luletha abantu abangekho kwezombusazwe, lulethe abantu abasebenzela njengenhlangothi ezizimeleyo ukuthi bathayi lathi sifuna ukuthi ke siqhubekisane lani, size ukuthi siqhubela siya phambili njani sisonke sindawonye. Kukhanya ngani umnumzana upresident Jamisa ngalolu hlelo usewakhe indlu enkulu kakhulu enelisa ukuthatha wonke umuntu imfake kuhlelo lokuthi asebenzele ukunceda ilizwe leZimbabwe. Thina esikhangela into ezifana lamanamba le, sibone ngani ngalolu hlelo upresident Jamisa usekuthuthukise inani labantu elingemva kwakhe ngendlela esingazila kumbe esingaziphinda kumbe kathathu kumbe kane, xa kuyikuthi uxabanisa lokhu lezinamba ezaphuma kukhetho luka-2018. Kukhanye ngani i-support ka-President Jamisa isikhule yaziphinda kathathu kumbe kane.
Aluzange lube khona yini udlakela kumbe ukwethuselwa? Njalo loluyana-ke udlakela nolokuthi imoto ingabe yadutshulwa, ungasinika nje esingathi yi-update?
Ukuqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi upresident Jamisa bamzama bamehluleka bengani bayamdubula, kodwa indaba engathathwa lula leyo indaba eqakathekiswayo kakhulu ukuthi kathi yini umuntu uzabe edutshulwa. Upresident Jamisa ngithanda ukuthi ngixwayise ukuthi kethukanga njalo uthanda ukuthi akhuthaze uzilo weZimbabwe ukuthi uzaqhubekela phambili senza lo msebenzi acelwe ngumphakathi ukuthi awenze. Abantu balile ukwethuka, siyazi ukuthi wenzakale futhi eHurungwe kule iviki ephelileyo, kodwa akuzange kuntshintshe lutho, lokho akuzange kwenze umahluko. Iy'nhlelo zikaPresident Jamisa ziqhubela ziya phambili. Kuke kwaba khona ukugijimisana, kodwa kusafika ngeduze kakhulu lo mongameli. Sikhangelele khonokho ukuthi uqhubeke kusehla, njalo abantu baqhubeke besebenza. Kukhanya ukuthi bakhona abantu abahambe ekuqaleni abahlangane nakho lokhu ukuthi kube nabantu abathile abavunyelwe ukubuya kulolo hlangothi. Umanu kuyadiselwana, kodwa hhayi kakusazanga kufike esibangeni esifana lesesisibone kuvike ephelileyo kumbe kuleyana amaviki aphelileyo, ngendlela yokuthi upresident Jamisa sebembonele ukuthi kathi seleke njalo kagide buyele emuva.